Sokulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulaba fika phose ichumi asebasilayo. Abane babhubha. Umnumzana Nick Mangwana umabhalani wohlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko uthi sokuhlolwe abantu abafika phose amajumi amabili ukuthi balomkhuhlane lo kumbe haji. Lokhu abantu bevalelwe ezindlini uhulumende ezama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abakhala ngokuswela ukudla lokunye okujiyeneyo. Omunye wabo ucele ukuthi sithi ngunkosikazi Ndlovu ohlala eNyongolo Village eMathebeleni South.
Bagijima ngezimoto ingatsha zika-MP zikahulumende yizo eziphiwa yonke into ebantwini kungafiki. Bebuya ngeziwidzi ebantwini berobe. Yona imihlangano nje asikaze sibe labo. Kodwa okwethu yikukhothiswa ngenkulumo kuphele okwesibili kakhulu asikaze sithole lutho. Sizihlalele.
Umnumzana Vusumuzi Ncube ohlala eJolojo laye uyakhala okumangalisayo.
Ngicela kuhulumende ukuba engasizama kulokho sithesto lathi kwazakala ukuthi inani likusiphi isibanga sihlale sikwazi ngegcikwane le-coronavirus.
Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi zonke izikhalazo zabantu elizweni lonke jikelele.
Kukhona uhlelo olusungulwe nguhulumende olokuthi abantu bahambe babhalele izincwadi ibukhokhele bukhona ezigabeni zabo obunjengama abanye ama councillors labanye nje abakhona ezigabeni zabo lapha abakhona bebabhalele besisho ukuthi bayaswela basilela bese uhulumende bese bafaka kuhlelo lokuncedisa labo abangani bayasilela bayaswela ngokuthi bathole izimali zokuthenga ukudla. Kukhona uhlelo olunjalo njalo luyaqhubekela phambili nje njengoba i-lockdown iqhubekela phambili.
Kusenjalo akwaziwa okuzakwenziwa ngamapholisa alokhu ehlolisisa udaba lokutshaywa kwabuhlungu kwabantu ababili eGauteng Park obulawayo abatshaywe okumangalisayo. Bekumele bamiswe emthethwendaba izolo kodwa udaba lolu kukhanya aluhanjiswanga ngemfanelo. Igqweta elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube uthi kumele kujeziswe labo abatshaye omama laba.
Yona le umthetho emisha le lockdown sayivele kayivumeli ukuthi amapolisa atshaye abantu. Ithi nxa umuntu esephula umthetho uyabotshwa ahanjiswe emthethwandaba aye thonisiswa umthethwandaba ukubonakala ukuthi wenze icala yini. Noma hathi nxa elecala ulesigwebo asiphiwayo ukuthi mhlawumbe abhadale i-fine kumbe afakwe entolongweni ukuthi aphiwe kwesikhathi esithize. I-lockdown ithi abantu kabahlale ngemakhaya bavimbe ukumemetheka komkhuhlane lo we-coronavirus. Kodwa ibisisiba lama-exceptions ukuvalelwa kwabantu lokhu i-lockdown leyo ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi baphume bayedinga okudla ezitolo ezithengisa ukudla kumbe bahambe esibhedlela kumbe bahambe baye ema-pharmacy bayethenga imithi. So abantu baku-lockdown yebo kodwa abavalelwanga ukuthi bangaphumi nxa kulesidingeko sokuthi baphume.
UZulu usehlale isikhathi eside evalelwe ezindlini ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe evimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osukhulise abantu abedlula izigidi ezine njalo wabulala abafika phose inkulungwane ezintathu.